Ikomzi zimbabwe ililika lewe cha haipola la tula marandali kule la mchuma yutuba mune mune lani 194 lila hiyo nga badali alibuonke pakati wen 49.2 overs. Ikomzi Pakistan itese lipendula la cha marandali kule la mchuma yutuba mune mune lani sanu guma overs anga mchuma yama tatu ili stupa. Jale lumnowe ufasele ama pola anga mchuma yutuba mune mbili lani ubalisigisa ama overs anga mchuma yama sanu. Limpumela icho kuba iqambule Zimbabwe selikhokhelwa ngetu kanyanye lePakistan kusele imidlalo emithathu. Umdlali weqambule Zimbabwe uPeter Joseph Moore uthi kunengi okumele kulungisiswe ngabadlali beqambule Zimbabwe ukuze lenelise ukuncintisana lePakistan kumidlalo emithathu yeseleyo.
Nga sifuna ukukhula njengabadlali, kuzamele sifunde ukumelana lesimo esiyabe sibhekane naso emdlalweni nga sitshaya ibhola. Akukho lula ukuba labadlali abatshaya ibhola abayisithupha ngoba labo abaqala ukutshaya ibhola bengaphanga bephume. Kuba lobunzima ngoba labo abalandelayo kuyabe sokumele kube yibo abaphakamisa lokuphathisa iqembu. Yikho-ke kuqakathekile ukuba labo abaqala ukutshaya ibhola behlale isikhathi eside bengakaphumi.
Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolwesihlanu oledluleyo iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamathumi ayisikhombisa lane. Umdlalo olandelayo njalo ngowesithathu phakathi kwalawa maqembu ukhona ngolwesithathu mhla zilitshumi lathoba mnembili. Njalo kumele iqembu leZimbabwe linqobe kulo mdlalo ukuze liyalele lokhu lilamathuba okunqoba kulo mncintiswano. Ngoba nxa elePakistan linganqoba kuyabe sokusitsho ukuba selihlela nqoba ngoba kuyabe sekuyi-3 kanya kusele imidlalo emibili. Umdlalo wesine uzakuba khona ngolwesihlanu mhla zingamatshumi amabili kunyanga kaNtulikazi. Kuthi owesihlanu njalo ngokucina uzakuba khona ngensonto mhla zingamatshumi amabili lambili. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeQueen Sports Club esedolobheni lakoBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo ngoJoseph Njanjini.